So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Osekulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela Obadiah Moyo ovunyelwe umthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabobaba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Sizalathulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupha lane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19, abaningi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. So kulabantu abayisithupha asebebulewe ngumkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Izibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjengeflu. Yikho-ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlo abo lemlomo ngezandla phezu ukuthi banombolelo amakhovula lapha umuntu achiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayinini empuphu lawechukela langaphingaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelake. Kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane usuqalisile ukubulala abantu. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba nomqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini. Lokulandela abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations, abakulaleli lokhu abantu. Balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho-ke umkhuhlane njengoba iyiflu nje hayi izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijiyeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bethithibele ngokuphiwa kukadokotela Obadiah Moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani Drugs International okanye ilabaqondisi abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelish Ngwaya usentelongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi uNgwaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana loMnangagwa. Okwamanje uDokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana J Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye lokhosazana Barbara Danyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Wakanyela wune skanda lese COVID-19, lese drugs, like ikampani yabathenga khona equipment ye COVID. Abantu laba bebonakala kuma pictures we loMnangagwa from 2019. UMnangagwa wazikhulumela la wathi idrugs it donate $60 million. So ngabe lokhu president namanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olobudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune corruption eningi kakhulu. Bengazama ukushuka khona abantu bethi hayi upresident akekho, upresident umsura, upresident uyazama lokhu lalokhu. Akusilo qiniso lokho.
Kwalide amafutshane kwampendula ubaba.
Angizange ngibona i-corruption ayikho. Njalo asifundi justifya ukuthi siyibambathe kube siyivale. Kodwa engikuthileyo mina ngithe kaningi ningi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutshoyo umntu esethethe ipicture nopresident kumbe esiwa chibilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayethushela abanye laba abancane bamaminista ushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasesethuka sethulesa into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo endiyikho mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeta ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usheve into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena uyakube le thuba elokuthi ukhulumisana nopresident kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe umzukulu wakhe kumbe ubani wakhe. Akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucimise izinto engayisiyo. Upresident ugalasidingeko sokuthi ayizicorruption. Why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke? Yabo? Kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besezinto ezinjalo yibo abasuke bethi behamba ngale sibe misrepresent izinto. Abanye bebe bezomtshela into engayisiyo. Sesikubone lokhu kaningi. Kade sikhuluma ngendaba egothini mall labantu eterminus labantu. Babuye abantu bathi sile mali sicela imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma ukuthi imali zakhona kazikho. So they misrepresented us. Kade imall lena ingu-stand still. Sisile ndaba e-NRZ ngale. Babuya futhi bathi sile mali engaka vele sesivusa uloliwe sevuka satshaya izandla lapha sathi ya. Abantu bethu sebeyathola imisebenzi bekuloliwe ngale. Kodwa ukhanya ukuthi no, ngamanga futhi ashiye into eyiyade lokukhuluma. So a lot of people will come benze i-misrepresentation, abanye benze ama-corrupt activity. Yinto kumele sizikhangele zona leziyana and then sesiziplaka out. Omunye nomunye athwale isiphambano sakhe. Let's not just generalize for the president to be corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was...
Say, hold on, Jim.
Yeah, yeah.
fake kube mqoka ikuthi kona bona laba abakwenzayo asibathikeni sibamele esibafake igcike lapha siphile ngabo bona labana hayi kona ukuthi sibe sizokubambatha izinto sithi hayi vele system corrupt ekhona corrupt singabantu abona lokho bathatha sisebenze ngabo ikuthi into isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu gigs bayatshontsha izimali batshontshe baze batshontshe le mali ze-covid ukuze ubone ukuthi abantu labaveneka abalandaba labantu iy'muli zabo yizo esezinothile abantwana babo basebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyihlelela ukukhulela okokuqala okumele ukuthi nga uyaziphuza njengomuntu omdala achiyane le nto zokutshontsha lezi akhokele ilizwe lelibuhle abantu badle basuthe ngathesi imali ze-covid okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazehlulekela laye kumele ahambe uminista kwe-health umoya uyazehlulekela kumele ahambe vele bonke bamele bahambe dube because they are just useless
kolide umzini lapho umama uNtanyani ekhuluma akuphose lapho ngamafutshane kolide
Ngiyabuza umama uTanyaniwa layo ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entweni ngiyitshilo leyana ukuthi kona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi kona sithole i-solution to any problem sikhangele irekhoda ngendlela ethelileyo yena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-lead lento zonke bakhona abantu abenza imisebenzi naleyana ama-line ministries kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labana abantu ngale sebesenza lokubana sebesenza into engayisiyo ekuyebikweyo lokhu kukhulumela izinto ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi kona igrasi esistemile I am very sure into abayifika yona leyo bayitsho kuye nayikhuluma ithaba ukuthi nxa abantu besezimpilo ezikangaka asikubikeni ngaphi esizweni sonke ngaze ngawukhulume ngekeza
siyakuzwa khonethi
onto mqeda khonapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wokumuntu khona so isomething ayebikelwe ngendlela leyo kodwa sokuphuma ngale labantu abantu asebeyenza ama-netcapis ngoba yena upresident kona ngasuze ahambe yosena i-contract ngale phansi ngale phansi thina sezokuna yinto abantu esizikhakhaziyana and deal with that and deal with it decisive ukwezeti ukuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put across
khangela umnankakho wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe umrobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewaqambile lokho ekhona they are walking spot free okufunira babanjwa kathesa sikwazi lokuthi baya ngathi beyitshontsha imali zonasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi babuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula yekurayit adifend iparty yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda iparty yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dube wenza siyafunda kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi kona angigabuli lutho njalo angidifendi lutho ngikhulume yodala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa inside of a firing squad vele kuhle kube lingcwaba ngoba bayasilimaza bayasibulala so konke lokho siyakuvuma kodwa mina engite khona singagcoli ngakho uphoke ufuna ukuphainta into le ngebrashi nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident mina kangu-corrupti uwenzelo uthi u-corrupti
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyalutha yinto esiyaziyo leyo lowo abambaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hhayi bayenza umsebenzi yokufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
ngasekudala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
wenza futhi kathele kathesi ndikhangele i-informal sector isifile abantu bayahafa ezindlini ngendlala silama-minerals agcwele ilizweni yonke kodwa siyahaa
lapha sizwe umnumzana J Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyanyiwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le studio 7
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Isizwe siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 la ku 15460 kilowatts shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo kodwa sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu namashumi amane 142,745 sebasila. Umongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni le-Tulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko senzi umandla lova bamkhulu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubukela phambili sixoxa ngodaba lomalobolo. Yilo baba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uShila Sibanda, lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo ukuthi iZimbabwe itheyo ni very qala ukuba khona. Sibushwe umuntu obengafuna ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu ukuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapha esikhona namhlanje mpokamthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silomdabu kwakwethu, silesintu sakwethu, umntana amaziqhenye ngakho, ngimnikise izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Abantwana bezinkanyezi.
Ye, masibanda konapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona. Kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho? Kambe ukuthi ungazilobola? Masibanda.
Awuziloboli Dube. Into ebulalayo ukuthi sokulemali. Kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo, ngangizazikhipha asithi ngiyazilobola, mbenza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizikhandise kulowo muntu, zibuye futhi zibuye futhi back. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi sike sibuyeleni esintwini sethu, kuhlale phansi kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye, asithi ke Magonya konapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona, ukuthi phela nxa ukhuluma labokwazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqedvele ukulobola, sula amalobolo, likhulume likholisa kunjani? Kwakunganjalo kudala.
Bekungenani lokuthi impofu kumbe ngumuntu ocekileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo kumbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi ngibuzwisise ngale indlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngiku-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba umntwana behlukile ekhaya la. Umamazala ngihlonipha ngedlule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabi ngumama wami ngoba inhlonipho engini kumamazala edlule ngini kumama ongizakayo.
Ethelele ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lo baba uMnqondo obanzi Magonya. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sokwesikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lweFathers Day sithinte abanye abalaleli bethu kuWhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu malala ngokuqhakatheka kosuku lweFathers Day lawe ulakho ukuphosela amazwi akho ulakho ukusithinta kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 asizweni ukuthi abalaleli bethu batheni.
Ngiyabonga abalandeli kukhonjuzwa ukuthi Father's Day bengakwazi ukuthi Father's Day ngiyabonga ngiyabonga ngimkhumbula kakhulu baba wami owangizalayo engasekho so adlule ezweni ngiyogcinekile ncuke ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani igama lami Nguvusane waKosibanda ekhaya kulapha enkaya kwaSikhobokhobo ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami owangizalayo uThaweni Sibanda kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje sabonga kakhulu baba kuningi esikufundileyo kuwe ande kuningi sisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi kwestudio 7 basakazi abahle esibathandayo lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele ngifoka amashelela ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda kuPH 77 ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela ngifoka amaginyi iphepha ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami ngenhlanhla ke usaphila ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho ngendlela yokuzehlisa ngendlela yokuzithoba ukuhlonipha abantu besifazane ukuhlonipha abanye abantu ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Ninjani basakazi igama nguPaul Ndlovu umfana waLeflaphozi kwagodla kwamahlaba ayithwani wavula mpondo wavula kuvaliwe. Mina ngelanga labobaba yaze ngithanda ukufisela ubaba wami masowasithiya baba musitshiyela sitiye ngoMay mhlaka 17 May kodwa-ke ngithi hayi lala kahle qhawela amaqhawe ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi siyabonga mthwakazi omuhle kodwa isikhathi yiso esingasavumi sesifikile emaphethelweni ohlelo lethu labasakhulayo lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami mdala siziba msayigwa veki themba hobe kuwe mdala ngithi ngiyabonga happy 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 Father's Day ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba sesiphetha ke uhlelo lwethu labasakhulayo mthwakazi omuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni weStudio 7 8-9 p.m. Zulukandaba lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilakho ukungibamba kuTwitter kanye laku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe esikuphathelwe nguNtukamele Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Yeah.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinda iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Khepha ulimi kakho kubantu onamandla okuluthambisa, lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga inkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe umfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunanzelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ubana izinja esizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntoto ayifihliwe. Xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucacileyo, inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo. Ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abesesithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluletha uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphunguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amanzi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ukubana kuphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umuntu uma kuwukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze batalu bawuzibani ukhona ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamanzi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo. Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele kabakwazi ukuthi bakhulumane. Umuntu uphonga ukuphahluka nje uze phonga ukukhuluma lento ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonga ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asisiza asinika amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathi xo ingcele emlonyeni wethu kakuphume ukubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuzobona naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakhe Lidala uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Usuku labantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.